Umuyi wazalwa enguNicodemus Vusumuzi Khumalo wagcotshwa ukuba yinduna ngomnyaka ka-2012 eleminyaka elethumi lasitshiyagalolunye i-19 eseminyakeni wesibili wokwenza izifundo zakhe eze-yunivesithi ethatha isikhundla esasitshiywe nguyise umnumzana Edwin Khumalo owayebhubhe ngomnyaka ka-2006. UReverend Useni Sibanda omunye wabakhokheli benhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezigabeni zeMandebeleni lelizweni jikelele uthi isigaba seMathebelelendi silahlekelwe kakhulu.
Intaba yethu idilikile njengabantu abeMathebelelendi njalo sisele singasela sithunzi. Ubaba uChief Mabhikwa sisebenze laye kuhle kakhulu, ikakhulu endabeni zokuletha ukuthula esigabeni selubhani. Sihambe laye sisebenza sibeka ama-local peace committees, amakomiti abantu ade besebenza bekhangela indaba zokuthula esigabeni selubhane yonke.
Uqhubekela phambili uSibanda echasisa ngemisebenzi ayiqhube endawonye lomunye uMabhikwa.
Asathi lokhu sisebenza indaba lezi zokuthula layo wasesithikithi, kambe njengoba lisebenza ukuthula singeke saletha okunye okungayenza ukuthi abantu bethu kwezomnotho bekwanise ukuthi labo bezimele bodwa. Sasebenza labalimisi ukuthi beqalise ukugcina izinkukhu ukwenzela ukuthi bengakhangeli nje ukulima ama-irrigation kuphela, kodwa bebe njalo lolunye unyawo abangama kulo. Konke lokhu sasikwenza silayo ubaba Mabhikwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso eyebhethu likaZulu, uthi ingozi yomgwaqo ethethe umuyi itshengisa ukuba isimo semigwaqo elizweni asimanga kuhle. X3 Fuzwayo. Kusenjalo usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Noel Eric York ojayeleke ngebizo lebhizimusi abeyiqhuba uMbokodo ubhubhe izolo ngemva kokulwisana lemvukuzane okweminyaka emibili. Ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lambili, i-72 years. Ukhangelelwe ukubekwa koBulawayo. Umnumzana Elliot Ndlovu, usomabhizimusi wakoBulawayo, uthi abantu abaningi bebekhangelele kumuyi uYork ukuthi bathuthukise amabhizimusi akoBulawayo okufuya.
KoBulawayo besikhangele kuMbokodo kwezokufuya njalo lokuthi ubengenisa inyama emabhutsha amangaki. Kusiziswa ubuhlungu ukuthi silahlekelwe ngalesi sikhathi. Abantu bazobonela ngapi, bazobonela kubani ukuthi inkomo zifuywa njani? Ngoba singakhangela lo muntu singathi wefuyela khonapha emadolobheni, nonisa inkomo njalo yethenga ebantwini. Ube ngumuntu obesupporta abantu abafuya inkomo labantu abathenga inyama.
Imizamo yokuxhumana lemuli yomuyi induna uMabhikwa yehlule. Kodwa isikhulumeli semuli yakoKhumalo umnumzana Donald Khumalo ekhuluma lephephandaba leChronicle ugcizelele ukuba ngempela induna uMabhikwa kasekho njalo udlule esegijimiselwe esibhedlela seSt Luke's. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.